Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 14 kwenkwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yabatsha bebandla le MDC Alliance ebotshwe izolo ngamapholisa ngemva kokutshengisela ayaziwa ukuthi ingaphi, ngoba amapholisa ayalandula ukuthi ababophile.
Ngoba amatifoto ukuthi abasebenzile, ngoba sesikhanye ukuthi inyanga sezintathu kuvaliwe amabhoda nalana.
Iningi labantu ebelijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo zabo ezisebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe bathi abasenelisi ukuwathola selokhu kwavalwa amazwe amaningi ngohlelo lwe-lockdown. Ingcwethi kwezenotho lakwezempilakahle zithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ajule kakhulu emcabangweni phezu kwesinqumo azasithatha kudaba lokuyekethisa kumbe ukuqinisa imilayo yokuvalwa kwelizwe emizameni yokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus.
Ngoba ngananzelela sesibalayo i-local transmission yomkhuhlane lo.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulumsakazo. Ebandla le MDC Alliance ebotshwe izolo ngamapholisa eHarare itshengisela ayazakali ukuthi isiwe ngaphi. Abathathu laba uJoanna Mamombe, Cecilia Chimbiri loNetsai Marova babotshwe betshengisela besola uhulumende ngokunganakekeli uZulu ngalesi sikhathi ilizwe livaliwe. Iningi ebelitshengisela libikwa lisithi selilambile njalo selilala ngendlala mihla ngemihla. Umamombe ngummeli wesigaba seHarare West. Ihlekana labalandeli baleli bandla bekhokhelwa ngabathathu laba bathethwe ngamapholisa basiwa enkambeni yeHarare Central, kodwa iziphathamandla zebandla kunye lezihlobo zithe zisiya emapholiseni athi awakwazi lutho ngabathathu laba. Iningi labantu belijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo labangane abasebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe bathi abasenelisi ukuwathola amaphilisi selokhu kwavalwa indawo eziningi ngohlelo lwe-lockdown olokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya oyisakhamuzi selupane eMathebeleland North utshele usithandekile emhlango weStudio 7 ukuthi kuza kuba lukhuni ukuthi izihlobo zigcine labo abavela kwele South Africa, ngoba lazo zivele zibhekane lendlala.
Kakhulu besixoxa khona abanye ugogo bekhuluma bendanda bethenjewakuzwe kuxoxa emsakazweni lapha akukhulumi kakhulu. Abanye abantu babo bavalelwe i-lockdown ye-South Africa namabhoda onakanje kuvaliwe kuke indawo. Abantwana bebethola ngapha amaphilisi, so kabasatholi ngitsho iphilisi. Ukudla bebethuyezovela khona ngali bezokudla abadala ngapha. So indlala ikhona ebantwini yathesi. Ngikhuluma nje kubuhlungu ungabona ukuthi kulokuhawula ukuthilese, kodwa bayakhala abadala kuthi nayi kukhona sile impilo ziyaseveka. Kodwa-ke labana abantwana badle amangcwaba wodwa, ngoba ama-default wodwa abasebenzile, ngoba sesikhanye ukuthi inyanga sezintathu kuvaliwe amabhoda nalana. Amaphilisi abawatholi bawathola ngapha abantwana beuhle kuqala bebuya bezowathatha ngapha bezibuyele be emsebenzini khona ngale. Manje ngathisa kuzenzakala indlala-ke layikhona ebantwini, ngoba ngikhuluma khonapha emangweni wethu baningi balimi idabese bhoda siyathengisa ekompani emangweni wethu onjengabo-St Luke's labo-Kenmo ezitholele imali kuthi abana abantu babebelindele izihlobo zabo ezigulayo. Manje kathesi uyithengise ngaphi? Ubuhlungu kakhulu konokho kwethu. Ngabe uhlelo lokubhala luyabhala esinje nje abantu bezitholele kumbe babanike impuphu? Sizwa kuyabala indawo nendawo abanye bezinceda omasomabhizinisi lapho kwakukho kwinto enjalo.
Engizizalwane zeZimbabwe ezivela kwele South Africa esezilubhekise ekhaya. Njalo amakhulu lamakhulu asefikile abanye bayeza ngoba labo besimpilo ilukhuni khona ngale. Kuyikuthi bengafika la khona ngapho emakhaya abo. Uboni ngani bengaphila yini njengoba labazali labo bekhala ngendlala.
Abakujayela umuntu nalokho wena awujayeleki vele wena umuntu. Kuba nzima. Uba uyabusungezelele ngikhuma ngebhodo yendlala nale ukuthi nxa vele niyasitshela ukuthi abanye vele bade ibhodo iyabe isikhulile injalo ubunzima obunye bukhona abantwaneni ngemizini eminingi kodwa lapha-ke bona bababuyayo kathi kabo bona babuya emangweni engikhona thina kwezinye indawo siyakuzwa ukuthi babuyile banjani njani kodwa lapha thina sikabatholi kodwa ubunzima lobu bukhona njenza uyabe sibuphezu kwalobu esilapho. So ikusikhuthaza ukuthi nangabe kwinhlelo zonezo ezisho ukuthi zingayenzakala ziyenzakale abantu bethole ukudla kumbe ama-donors wona sibe lawo ngoba thina ngapha kithi i-social welfare kuphela ngabe sayithola idona enye engancedisa kulula abantwana ziphilele imizi yethu iqine ngalokhu singala ndaba i-lockdown ona leli i-social distance le sizihlalele nje kuhle sisidla.
Kodwa abantu abaningi bayaluzwisisa yini udaba lwe-coronavirus lolo njalo bayazivikela na?
Bayakwenza abadala sibili ngohamba nje umuntu abone kuma wakhona uzangithelelile okuzeni ulimi bathi beyithota corona uzangithelelithota corona emeceleni kwakhe abasondelelani ngani bayazwisisa sibili.
Ama-masks-ke bawagqoka?
Ithi kuthola kakhulu uyathola bebophile amakliye lapha bebophile bebopha nezikhava namalembu nje atshiyeneyo akathunga sikomunye obathungayo laba bathengisa ngamadolatoletula bakuthola kuzimali abantu bethola sizigqizile hawu sibahle.
Emadolobheni abanye bathi bahlukuluzwa ngamapholisa njalo abanye bayabotshwa ngoba ungacacanga ukuthi baya ngapi. Liyakuthola yini lakhona ngakho elupane?
Hayi ngapha kuthulile siliko ngisithe ngikufakazele kwinto wakhona ukuthi hayi ngapha sithulile sibili sikho siyazi sixoxe ngoba sihlangane ukuthi madoda ngaphandle umuntu ebuya esehla ngemota nguye lo ongabuya le nto nale kodwa thina sodwa.
Lo ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elupane obekhuluma ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekhonale elupane. Kusenjalo ingcwethi kwezenotho la kwezempilakahle zithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ajule kakhulu emcabangweni phezu kwesinqumo azasithatha kudaba lokuyekethisa kumbe ukuqinisa imigoqo yokuvalwa kwelizwe emizameni yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uzakwazisa uzulu kungakafiki ngesonto ukuthi uhlelo lolu luyaqhubeka ngendlela ebivele ihleliwe yini kumbe luyaguqulwa. Ingcwethi lezi zithi lanxa kulesidingo sokuthi umnangagwa athathe amanyathelo azaphehla umnotho elizwe akumelanga athathe izinqumo ezingabangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngamandla. Inani labantu abaphethwe ligcikwane leli elizweni likhanya liyakhuphuka. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Umongameli ukhangelana lento enzima kakhulu ngoba akufuza akhethe ukubana uhamba lo mikhonomi kumbe uhamba le mphefumulo yabantu. Okufunakala ngomkhuhlane lokhu yikuthi siqhubeke sivalile njalo sibe singani siyabopha efreedom loba esithi yokuhamba-hamba kwabantu ngoba ngananzelela sesibalayo i-local transmission yomkhuhlane lo. And lapha sesisiya khona khona kusiba nzima ngoba thina asinayo i-capacity yokunwisa umkhuhlane lo. Ungakhangela izibhedlela zethu ngezisimo sazo abantu bengachabalala njalo bephele. Kodwa kwesinye isandla ukhangele kwezomikhonomi, ikhonomi yethu ayilawo amandla loba i-capacity yokuthi iqhubeke i-lockdown ngoba an informal economy where we over 80% of our economy is very informal. Okuthi kubana abantu badla abakusebenzayo ngesuku ngesuku. So ngalesi sikhathi abantu bayalamba sokufuze bavulelwe bayasebenza. Nxa bengavulelwanga uhulumende kufuze abancedise. Njalo ngalesi sikhathi siyakwazi ukuthi uhulumende wethu akalayo le mali yokubancedisa.
Njengoba ingozi yomkhuhlane we-coronavirus isakhona shoko lawe uyakufakaza, uhulumende laye umongameli Emmerson Mnangagwa kumele aluphathe njani lolu daba?
Siyabe sikukhangelela ukuthi yena uhulumende laye umongameli azame uhamba phakathi laphakathi kokunanzelela ukuthi abantu kufuze bephile, njalo ufuze ananzelele ukubana umkhuhlane awumumatheki kufike la ibanga lokuthi asingeke sewenelisa ukumisa loba ukubisela emuva. So ngalesi sikhathi kunzima ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe njengendlela into esikhangelane lazo, kodwa ngizakhangela ukuthi umongameli yena kungabe kwathiwa uyavula ama-industry formal, njalo akhangele izindlela zokuwancedisa ukubana asukumele phezulu, ngoba into esiye saba kathesi ngazi sithi yavula amaningi aza kuxotsha abantu imisebenzi ngoba asewele phansi amakhampani amaningi anaso isithuba loba isikhathi sokuvuka ukuthi aqhubeka gijime njengendlela ade gijima ngayo. So kwezinye ibanga ungathi singaqhubeka nge-lockdown yena abesefaka amasithi ngama-social security nets ukuthi laba abangani ba-affectwa kumake sure ukuthi izikafu zikhona, amanzi kukhona, konke okufunakalayo ngumuntu taphile kuyatholakala, uhulumende ancedise. Kodwa ube usukhangela ukuthi nalo uhulumende esikhuluma ngaye akalayo i-capacity yonaleyo, so sofuze uhulumende athole uncedo kwezinye indawo ukuncedisa abantu bakhe. Ngabantu singavula sibuyele ngendlela esisebenza ngayo siyabe sibiza ukufa ngoba abantu bangaphela ngomkhuhlane. Kodwa ke sikukhangeleke kathesi i-ikhonomi layo ithwele nzima ifuna ukuncediswa, la iyaphela siyikhangelele nxa sihloke sivalile kunje.
Umnumzana Reggie Shoko ngocubungula ezenotho ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lebulembu be-internet eleZim Live lithi umsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutoli usechothoze umphathintambo wezobudlelwano belizwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo esithi uzenza inhloko kahulumende. Lokhu kuza ngemva kokuba uMoyo ethule umbiko othi uhulumende kavumelani lembono kaMtoli ayethula enkundleni yeTwitter ngolwesibili ethi umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli uyehluleka imizamo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kulo mongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba le-Herald lithi umphathintambo wezisebenzi lokunakekela kukazulu umnumzana Paul Mavima uthi imali eyathiwa izaphiwa abaswelayo ngesikhathi lesilizwe livaliwe imele iqale ukuphiwa uzulu ngokushesha ngoba obekuyiphuzisa ukuhlela uluhlu lwabazayithola sokufeziwe. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani bantu baka Studio 7, ngilibingelela mina nguphilisani Mathe esigabeni secholocho echefunye. Sibonga bakithi umsebenzi wenu omuhle kangaka ela ucaba ngayo ukuyenza ukuthi sibe siloku esixhumana bakithi noma abantu bengaphetsheya kolwandle, kodwa luwusebenzile umsebenzi wenu. Siyakwazi ukuxhumana lani sizwe yonke into eliyikhulumayo lisigqugquzela. Esingakucela kini ukuthi lisincedise mpela abantu bakithi belandele imithetho yabaholi bethu behlale ezindlini bakithi, izadlula leyi lockdown leyi i-corona leyi inzima iyabulala. Salicela lani kustudio 7 khonapho libagqugquzele kakhulu mpela belandele umthetho wabaholi bethu lati sinje sivalelekile lendlala yasibulala bakithi sinqusa uNkulunkulu ukuthi angenelele leli gciwane liphele. Siyalibonga kakhulu bantu baka Studio 7 mina nguphilisani Mathe echefu nyesigabeni secholocho. Ngiyabonga.
Injani basakazi beStudio 7 bonke nje lisenzela umsebenzi omuhle. Siyalibonga ngomsebenzi wenu, qhubekele siya phambili. Upito okhuluma lo eSt Joseph kwaBhidi. Lapha ngifuna ukuthi ngicebise uZulu ukuthi abantu abananzelele ukuthi iMDCT le kaMakhupe ukhophe elalo ngeMDC Alliance angazi ukuthi ngolwane, ngoba iqiniso lona lodwa laphuma kukhetho ledlule ngo-2018 ukuthi eZimbabwe lapha ijamisa vesa zimnangakho yiwo amaphatha ayeqhutshezwa ekhethweni, ngoba wonke lokhu kunye kwakuphonga kuyenziwa nje izaba. Njalo iqiniso yikuthi abantu bengazahlala beduhiswa ngepolitiki ezindala lezi zokuthi umuntu nje angezwa okufuna ukudunga umuzi wenye indoda usungena lapha lalapho sithi wena nguwe nguwe, kambe kwakwenzakala ngabe ukuthi ungathi wena uzabusa abantwana bomunye umuntu? Hayi, eqinisweni MDCT lingabantu besintwini liyananzela ukuthi phasi kugrand ungazolubeka kukhetho kathesi zero vela angeke libambe lutho. Uchamisa uyaziphumele ngochamisa. Siyacela ukuthi khona chiyanani le-MDC Alliance qhube ngokweni, nxa lisehluleka lehluleke khona ngapho lapho likhona. Hatshi, Chamisa is people's leader, ungabhekani Chamisa vela sitshintshe.
Sanibonani balaleli, okhulumayo ngokhululane. Bengingathanda ukutsho ukuthi njebani kule atesi sesimeni esibi ngehlelo lockdown, njengathi singapha esemakhaya sile sicelo sokuthi abantu bakithi asilandeleni izixwayiso esizizwayo. Uma kuthiwa sihlaleni phansi singahambani, siyakwazi ukunzima, but sikukhaleleyo ukuthi thina nje abantu basemakhaya into lesiloku eziyizwa thina lapha sisemakhaya eplumtree. Mina ngoba ngikhuluma kathi senze ngaphandleni kogamo, esikukhalayo ukuthi thina sikwazi singazivikela njani, ngoba thina abantu basemakhaya sibonakala ekugcineni. Abazempilakahle noma kungathiwa bayasiza babe phelele emathawuni, thina ngapha sibonakala so singabantu esesizikhangele. So abantu bakithi ngiyacela kubana sinanzeleleni lapho sihamba khona, kuthiwa sifake ama-mask, but thina imali yokuthi ama-mask asuke siyithole bazali asithandeleni namalembu esizenzele wona ngoba kunzima. Siyacela labafowethu abasemazweni afostile ukubuya ekhaya lingathestwa, ngoba lingasibhadela umkhuhlane lo lingasibulala. Yanti thina abantu basemakhaya. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi baka Studio 7 abahle. Siyalibonga ngomsebenzi elisiphathela wona. Muhle kakhulu. Ngoba kwesinye isikhathi liyasithoba izinhlungu ezisenhliziyweni zethu lapha. Siyayizwa iCorona iqhubekela phambili. Kodwa ubuhlungu esilabo thina njengabantu bakumthokazile sisige senzakala eCountry Park. Amapholisa acha abantu abangomama abalimaza ebashayela ukuthi bangamandebele. Since local ilizwe leli lathathwayo kula muntu wesindebeleni owake wabotshwa kuhle esiya e-police station. Even i-public drinking nxa lingabuza abantu, public drinking weyomuntu wesindebeleni etholakala lebhodlela lotshwala, ufika e-station sechaye wachaya wacreatelwa amanye amacala amaninginingi ngamapholisa esishonile. Amapholisa esishoneni alapha esindebeleni ngakuya ngokuthi kuyananzeleleka khitshwe wonke ahambe esishoneni, ngoba abantu besindebeleni bethwele nzima amapholisa esishoneni batshaya nsuku zonke ngaso sonke isikhathi. Okwesibili, nxa ungathi uyamuthi uyamtshela ukuthi ukhulume laye ngedokethi uhlethi kana singatari national dogards ngamashona lawo angamapholisa esishoneni. Kwenziwa yikuyini ukuthi kati i-station by station kufanele kube lamashona ngu-3 la manje kawabe ngesindebeleni? Ngoba abadala kabakwanisi ukuripota, abantwana kabakwanisi ukuthi befike e-station bekhulume kuhle lanxa umuntu engalacala abantu besishoneni vele bazonda indebele amapholisa esishoneni. So leyo nto leyo iluchuku olunzima olwenziwa ngamapholisa esishoneni. Ayiqalanga namuhla kulabo mama be-Country Park. Hayi, phumula station lana kwakulo mdzingo. Wayenqonda amandebele
umuntu wakhona angayenza leyo nto uyapronyotha uzothiwa utshintsha istation. Koze kube nini abantu besindebeleni behlutshwa ngamapholisa esishoneni? Koze kube nini abantu besindebeleni bencindezelwa bazakhululeka ngolesingaki? Umuntu wesindebeleni akumelanga aphikisane lepholisa nje lancala imiqambi lamanga. Bhala idocket ayende kujere. Abantu besindebeleni abaningi-ningi singakudingisisa abalawo amacala babotshelwa amanga besiyekamile just to slaughter kuphela amaNdebele. Kodwa one day uNkulunkulu uzathumela uMoses ozosikhulula. Sithwele nzima. Khangelana abantu abangomama imilenze ivudle ivadlakele. Uzezwa kuthiwa abagwetshe i-comic service laba amapholisa. Abagwetshele ukuyengwa. Uyenga umeni wakhona liqhathe mina nebayenga. Ngoba thina safa kakhulu nge-ground sesiphinda sibulawele abafazi bethu. Osisi bethu. Kubuhlungu lokho kakhulu bantu baka Studio 7 ngiyabonga.
Dunga MDC kaKhube le ifuna imali kuphela. Udinga imali uKhube kanti udinga ukumela abantu abaningi. Wabizwa nguTsvangirai esaphila wayala ukuhamba wathi sefile uTsvangirai ngowagijimela ukugada indege sezitshele ukuthi nguye selokusengumthungameli ngoba nguwayenguvice president. Uyanya uMakhube lo nabomonthura bakhe nabokomiti.
Hesh, angazi ukuthi ngenze njani lapha mina le nkinga enkulu lapha. Kuba utshonile ekhaya so mina ngiseBotswana lapho Franstown. So usuka kwakhona kunzima. Ngohambe kwakhona uhambeki so lapha ngilockdown le. Umuntu olele tshona izulu but mina ngizwa ngingapha angikwazi ukuthi ngihamba njani. So ngifisa ukuthi nganyafika ngimngcwaba kuphela but uhambeki endleleni. Kanya kunzima lapha endleleni ama-roadblock konke lokuthi umuntu uhamba njani i-lockdown engaka.
Hayi,
nasakwazi.
Simlalele, simlalele uMakhube, simlalele. Siyamuzwa nje ukuthi uthini. Hayi, anitheni uThembu ukuthi engaphiwa leyo mali. Uzahambe ebathenga phela abantu. Anti wayehambe esithenga esithi sivotele yena. Sibe ngama-candidate yakhe. Sibe sesithatha imali thina sizidlela sihamba siyavotele simfunayo. So Makhubu uzama ukuthi khona ezaphiwa imali lethe ngabantu nxa sekungamavoti. Manje angeke kubone. Makhubu nje kahlale phansi ekhohlwe ngakho. Yena ngani ngumuntu ocabangayo ekhanda lakhe la. Ngani uyangena kwenye iphathi. Noma engabuyanga ku-alliance. Engena kumbe komthwakazi kumbe kuzapho. Kungcono kakhulu lokhu. Kulokuthi eleke phethe yimi esithi yena uzabusele ngupresident eZimbabwe lamanga. EZimbabwe ngeke ibe ngupresident uMakhubu. Sizazi zonke zakhe.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abanini bezitolo babikwa sebesebenzisa amarobhothi ukwenza imisebenzi ezitolo kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa abanye bakhathazwa ukuthi amarobhothi la azathathela abantu imisebenzi lapho igcikwane leli seliphelile. Inhlanganiso ephathisa uzulu ngokudla e-World Food Program ithi igcikwane le-coronavirus lizengezelela inani labantu abadinga uncedo lokudla esigabeni senyakatho yezwekazi le-Afrika bafike kuzigidi ezingamachumi phose amahlanu i-47 million. Ake sikhangele ezivela ngapha kwele-Melika. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokubangele ezinye izigaba zeMelika zithi ukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngolwezi kuzamele lwenziwe ngemitshina yamakhompyutha abantu besezindlini ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kungenziwa imihlangano yamarali evame kuba khona ngalesi sikhathi sokuza kuba lokhetho. Ukuze sizwe ukuthi lokhu kuzathatha ndima bani kumpumela yokhetho lolu, sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele-Melika, umnumzana Dan Moyo.
Okumele sinanzelele kakhulu, kungenzeka ukuthi abantu uma kuthi igciwane leli lokhe izinga lalo liphezulu, abantu bangesaba ukuthi baphume bayovota ngoba kuthatha amachance nabantu banga. So into okumele siyinanzelele kakhulu yona leyo ukuthi i-voter turnout kungenzeka ukuthi ibe very low. If abantu bengela-assurance ukuthi igciwane leli seli-under control njalo lokuthi uma bengaya ugathering njalo lapho uzola ina khona ukuthi kule social distancing ekhona. So election day yebo mase siya kankaseni kuma campaign lapha. I think ukuthi mase ngikhulumele esayidini lika Trump, I think performance yakhe ekuhandleni i-coronavirus pandemic le izodetermine ukuthi abantu bale-confidence kuye yini, bayamthemba yini ukuthi bamvotele. Kodwa ngokubona kwami, I think ukwenza ama-blunder, wenza amaphutha amaningi even kuma-presser akhe ade wenza la ama-briefing akhe. I think ngibona ungathi kuzoba le-problem. Yeah, I think indlela esizobona i-campaign le isenzeka izoba mostly kuma-TV ama-appearance ama-leaders la, because ama-rally angiboni ukuthi azoyenzeka the way. But well, abantu baka-Trump siyawabona ukuthi ungathi abaningi bakhona ungathi bathi abanandaba la i-COVID le, ngoba siyawabona even ma besenza ama-demonstrations akuthi ama-state avule, sibabona abanye bengagqokanga ama-maski beseduze-duze kungena social distancing. So angeke ngibe surprised ukuthi Trump engabe isirali ubone lihamba abantu bakhe.
Okokuthi ubona ungani umumo wona lo we-COVID uzasebenzela bani kakhulu ukuthi angcobe, njengoba uyakhuluma lapho ukubana umnumzana Biden ukhanya kalalo ithuba lokuthi ame phambili kwesizwe asitshele ukuthi izithembiso zakhe kuyini kulo mongameli Trump ohlala yena elenkundla lapho akhuluma khona nsuku zonke.
Kusebenza both ways, opinion yami, the way ngibona ngakhona. UTrump angaqhubeka elokhu elidubula unyawo kuma-briefing akhe lawa kuzomphazamisa kakhulu ekhethweni, ngoba I think abantu bazoluza i-trust le-hope kuye njengomongameli. So uTrump i-opportunity ulayo yokuthi a-address abantu nsuku zonke kuma-briefing akhe, but inkinga yona leyo ukuthi uyamosha. Instead of ukuthi athathe advantage on that, I think uyazidimaza because uzama ukuzidefenda, akasho i-leadership okwakhe nje ublema abanye, ublema even o-Obama abaphuma kudala leli gciwane lingakabi khona.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia.
Hello? Hey, it's church office yini? Yithi kusa church office yini? Ah, akula problem. Befunga ubuza ukuthi ngaba le church ayefone lo mlomo omncane yini? Kathe church office le church yani? Oh, ah, sorry my sister, we sithi ya church ama phone. Okay. Okay, fine. Ciao. Freak featuring Zex, ingoma ethiwa Church Office. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele inhloko zendaba. Inkokheli yabatsha bebandla le-MDC ebotshwe izolo ngamapholisa itshengisela
ayaziwa ukuthi ingapi ngoba amapolisa ayalandula ukuthi ababophile. Iningi labantu belijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo zabo ezisebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe, bathi abasenelisi ukuwathola selokhu kwavalwa indawo eziningi ngohlelo lwe-lockdown. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com.